Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 23 Mpalakazi 2022 ngoChris Gange. Endabeni zethu lamhlanje, abesifazane abeZimbabwe ababili babikwa bedutshulwe bafa izikliwi esiqintini seLimpopo kwele South Africa besebhasini ebivela ePretoria isiya eHarare.
So ilizwe lethu lokuhlala lipheka imithetho njalo icala labantu laba yikuthi bona bathi hayi u22 December esilolanga le Unity Day kodwa lilanga elokumisa umbhuqazwe igenocide eyenziwa ngohulumende weZimbabwe.
Abalwela ilungelo loluntu ababotshwe izolo kobulawayo ngelanga le-Unity Day eduzane lesithombe sikamuyi umnumzana Joshua Nkomo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba lamuhla.
Kuzabangela ukuthi abantu bagcine besiba lohlupho ngoba siyakwazi ukuthi kuyisikhathi sekhefu kunje abantu bavele ezindaweni ezijiyajeniwe kuyafika ukuthi nani libe linenge endlini kube sekusithi-ke lezo zinkonqala lezo ziphathele kade ukhanya ukuthi zigcina amanzi zigcine sezingasenelisi ukuthi abantu zibe nele ngenxa yokuthi nani labantu yaselilinenge.
Izizalwane zeZimbabwe zikhala ngokuthi zizathakazelela ikhefu lekhisimusi kungelamandla kagetsi lamanzi ezimpompini.
Umnyaka 2023 sinoku sihamba ngengoma efana nayo bengisebenzi ukuthi okungaqeda eZimbabwe yikuthi amazi izisebenza zihole i-US dollar zonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abesifazane beZimbabwe ababili babikwa bedutshuliwe izikliwi bafa esiqintini seLimpopo kwele South Africa besebhasini ebivela ePretoria isiya eHarare. Iphephandaba leHerald lithi izikliwi ezintathu kade zihlome ngemibhobho zihlasele ibhasi le emangweni othiwa Bela-Bela esiqintini seLimpopo. Kubikwa kulomunye njalo wesifazane obesebhasini le olimele kabuhlungu. Isikhulumeli samapholisa uBrigadier Motlafela Mojapelo utshele leli phephandaba ukuthi akubotshwanga muntu kodwa amapholisa amatasa ngalesi sehlakalo. Iphephandaba leHerald lithi izikliwi lezi bezingene ebhasini yenkampani yeCopperbelt Bus Company njengabo bonke abagadi kodwa zakhupha izibhamu zadubula omama abathathu. Bonke abanye bathathelwa imali lempahla ebalisa amafoni qede zabaleka izigebengu lezi ngemota kade ilandela ibhasi. Abantu abathathu abalwela ilungelo loluntu ababotshwe izolo kobulawayo ngelanga le-Unity Day eduzane lesithombe sikamuyi oyekhokhela ibandla le-PF Zapo umnumzana Joshua Nkomo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla ngemva kokulala esitokisini seBulawayo Police Station. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba kumbe legqwetha elibamelayo umnumzana Jabulani Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngecala abaletheswayo. Abathathu laba babalisa unkosazana Samkeliso Chuma labo umnumzana Thamsa Nqancube loMelusi Nyathi njalo babotshwe bezama ukufola bekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Mbuso Ofuzwayo umqondisi wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu okuyiyo ebiqoqe lumbuthano.
babuchiweyo singathi oda kusenzakala ekuseni amapolisa abehlukuluza nje wonke umuntu ode khona phana esithombeni ode lande umsebenzi wanamhlanje loda bezihambela babe lokuhlukunyezwa kakhulu ukuthi bebengani sebefuna lokuthi bebathaye ngamabhatani stick basukile labo babuchwe bengesekho lapho kodwa hayi asibaphathele khona sibahambisela ukudla sabahambisela lamaphilisi ngoba bebekhala ngamakhanda kodwa hayi ispirit sabo kasikho down layo mathu njengomuntu ongomama ngilethemba lokuthi ubehleze kwazi ukuthi kwelinye lamalanga into enjengaleyi izenzakala akatshengisi ukuba ngumuntu oyethukileyo
kuyini elikukhangelela ukuthi kuzayenzakala sikhuluma kanje ukusasa
umthetho abawetheswayo angisakhumbuli kodwa it has to do with imopha kusasa njengokutsho kwamagqwetha kukhangelela ukuthi bazahamba ekhoti kodwa njengoba iZimbabwe ngendlela esengiyibone ngayo uyalala namhlanje usetheswa icala TV bevuke sebesitsho something else ngoba laba bantu bathe bebabopha bababophe bezihambela kodwa kathesi sebesithi bababophe bethwele ibhana okuyinto engashilo qiniso so ngoba bazondele ukuthi abantu laba bayale ukubhadala iadmission of guilt so ilizwe lethu lokuhlala lipheka imithetho njalo icala labantu laba yikuthi bona bathi hayi u22 December esilolanga le unity day kodwa lilanga elokumisa umbhuqazwe igenocide enziwa ngohulumende weZimbabwe yikho uhulumende akuzondeleyo yikho uhulumende weZimbabwe akuinveste a lot in it to suppress wonke umuntu okhuluma ngobubi abenzayo lokuthi uma sisithi silungisa lolu daba kasilulungiseni ngeqiniso endiqiniso lokuqala yikuthi sivume ukuthi kwenzakala igenocide
lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umqondisi wenhlanganiso ye-ibheju likaZulu obeqoqa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekwobulawayo. Ngesikhathi sokusele amalanga amabili singakabambi ilanga lekhisimusi, ukuswelakala kwamandla kagetsi kanye lamanzi kukhathaza izizalwane zeZimbabwe ilizwe jikelele. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ngomumo ababhekane lawo ngesikhathi sekhefuleli.
Masikhangela izinto lezi zimbili amandla kagetsi lamanzi edolobheni lakobulawayo siyafica ukuthi zombili lezo zinto ziluhlupho emphakathini kodwa nxa sisithi siyakuqathanisa kokubili izesa amagetsi asenganeno ngasikhangela kulezi insuku okwenzakalayo ngoba emavikini adluleyo abehamba sibile kuseni ngabo 4 AM azaphenduke phakathi kobusuku ngabo 11 PM
Sokulokungcono yini khathesa?
Khathesa sokusenzakala ukuthi yebo ye ayahamba amandla kagetsi kodwa esikhathini esiningi ajale ukuhamba ngabo 6 7 AM kona bale kuseni aphenduke ngabo 2 PM kwezindawo njalo ngahambi ahlale nje amalanga amabili amathathu engahambanga lanxa ehamba emini kodwa aphenduka ntambama. Ongenza ngiqathanise lokho ukuthi amandla kagetsi kungcono ngoba lanxa ehambile yebo ye ama fridge zabe sisho ukuthi izinto zingonakala phakathi eziyabe zigciniwe ziyikudla ukuba khona ukuthi kuqandele kodwa akaphenduka
amanzi uwonake njalo kuyini elingafisa ukubona kusenzakala mayelana lamanzi ikakhulu ngesikhathi sonesi sibhekane lekhefu lekhisimusi
amanzi nxa ke sesiwaqatanisa namandla kagetsi amanzi aluhlupho ngenxa yokuthi amanzi ayenelisa ukuthi ahambe amalanga phosa amahlanu usiya kwayisithupha kusiya kwayisikhombisa ukubangela ukuthi abantu bacine beswele ukuthi basebenziseni ngoba nxa siqatanisa amanzi lamandla kagetsi amanzi kawala replacement ngoba uyafika ukuthi amandla kagetsi abantu balakho ukuthi basebenze inkuni kumbe igasi kodwa amandla kodwa kamanzi uhlupho lwakhona ukuthi angavela ahambe ayahamba isikhathi eside ngikhuluma nje namhlanje kuvulwe nje ezinye izindawo ezisupplywa yi-Criterion Waterworks laphana yokubalisela uPhumla South lezinye nje kube sokusithi ezinye lezi ezisupplywa futhi yi-Criterion zivaliwe konkani sokubangela ukuthi abanye abantu sebehambe ephosa amalanga ambalwa sibe ngelawo amanzi so sikhangela ukuthi kungena kukhefu kunje kungaqhubeka nale i-program yabo abathi i-water restoration supply program ukuthi amanye amalokhu jabe lamanzi amanye ngelamanzi kuzabangela ukuthi abantu bagcine besiba lohlupho ngoba siyakwazi ukuthi kuyisikhathi sekhefu kunje abantu bavele ezindaweni ezijiyajiyeneyo kuyafika ukuthi nani libe linenge endlini kube sokusithi ke lezo zinkonqa lalezo ziphathele kwathi ukhanya ukuthi zigcine amanzi zigcine zezingasenelisi ukuthi abantu zibe nele ngenxa yokuthi nani labantu layo selilinenge.
Kuyini elikukhangeleleyo ukuthi i-council ingangenela ikwenze ukunceda ngodubo lolu?
Khangela ukuthi uBulawayo City Council enze khona kana jalo ukuthi akwenze eminyakeni yonke ukuthi nxa kungena isikhathi samakhefu lesi bavule izimpompi zonke abantu babe lamanzi ngenxa yokuthi kungavele kuswelakala amanzi lapho kuyikocina kubangela ukuthi kuqhamuke umkhuhlane wesihudo leminye nje imikhuhlane yabe ifuna ukuthi kube lamanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi. So ke siyayikhuthaza City Council ukuthi iqhube ngohlelo lwalo nejele ukuthi vele ulwenze lanxa ngalesi sikhathi ngasokuthe kwaba khona abantu izivakashi ezinenge bavule. Kodwa nje sibazi nje ukuthi ngabantu akwesinye isikhathi abanganaki imbono yabantu sebengayekela khonokho. Izesa la siyayikhuthaza ukuthi njengoba kade bethe sebetholile about 500 megawatt abathe bazawa importa khanye ukuthi baqhubeke baya import kwenza ukuthi abantu ngesikhathi sekhefu bapheke izinto zabo bakhanyise babe sekukhanyeni kungaze kwadlala amakhefu la esiwakhangele ukuthaza zaqhubeke kuyefika umhla ka 1 January abantu besemnyameni njalo bengelamanzi.
Hello ke ngumnumzana Thembelane Dube isiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa le studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amankampani ezokwenjwa kwamatshe aligugu aphatheke kumisebenzi yokungethembeki ngoba bengavezi inotho abayithola emigodini. Ngalokho uhulumende uthi usezaqinisa isandla. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukubambana kwezaphu lezanu kwaletha ukuthula bambana kwabantu esigabeni seMathebeleland North abakhuluma indima ezehlukeneyo kulezi zigaba kulazo zonke zelizwe. Leli phephandaba lithi isigaba seMathebeleland North silendima ezibalisa isidonga, isinambia, isidombe, isilubale, isilozi, isindebele lesishona. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yebo, 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 bafowethu baka Studio 7, linjani bafowethu? Hayi, philani ngenkosi, njengoba sisiyangena ku-23, ngiyathemba ukubona lizaba ligcinekile ngesandla esilomusa esikaKristu. Into engizama ukuthi ngikhulume ngayo nansi lapha, ngizwa usizi lokudana okukhulu kakhulu ngale ingozi eyenzakaleyo emgodini wematopo lapha, lapho kukhanya khona kulabantu abathize abadlule ezwe. Ngiyazibuza-ke mina ina ukati labantu abavula imigodi baphinga uvula imigodi nje akulama imilayo abayitholayo kuhulumende yini? So ngizama ngithi khona umuntu ovula imigodi kumele uvule icompany, kumele ebe le insurance yadingeka. Sicela khona uhulumende lo umuntu ovula icompany engala insurance kamthi khona kahlale phansi ehambe elala kumele elusa imbuzi zakhe, ngokuthi akulasizathu ukuthi khona abantu emsebenzini kuthiwa umuntu utshonile ufile kodwa engazuzi uncedo kuleyo company. Company enjani? Company yamandlwane yena esasiyidla singabantwana ukuthi khona ikhampani kodwa kungatshengisa. Hayi bo, khulumeni kadonsa amasokisi mani, yikho sicela uhulumende kadonsa amasokisi. Nxa sasimvotela sasingamvoti khona ehlale kuphele ofisini, sasimvoti khona edonsa amasokisi okurongo ekulungisa. Ngiyacela uhulumende, ngiyacela uhulumende wethu mnankakho. Hawu nkosi yami, hayi bo, ngenela ngilethemba wona la mazwi ungawezwa nembali zadonsa amasokisi. Ngiyabonga.
Sanibonani balandeli beStudio 7, ninjani lonke labasakazi nabalandeli. Ngithi nami ngisike elijikayo la ngizwa ikhona enye inkulumo engiyizwile lapha ephathelane nezaphu. Le ndoda le ithi khona izaphu wayibona ukuthi iselebrethelani i-60 years yayo. Ngicabanga ukuthi lo ndoda lo akayazi into ayikhulumayo. Yazi kwesinye isikhathi ma ungakwazi ongakukhuluma ungangeni emoyeni ngoba usuke ungazi. Ma uzothi wena iselebrethelana uyibona ukuthi yini yakwenza izaphu ayizange ibe sembusweni baba. Njalo abantu abafayo bebulawa i-Gugurawundi bafele izaphu. Into kumele ubeyazi leyo. Ma noma iselebrethela lokho ibahlonipha
labo ababulawa iGugurawond wena mawuophoza lokuthi uthi ungwezano avele lapho kanjiki ungwezano mosukukhuluma izinto ongazaziyo njalo ukuthi ize isign iunity accord kwakuyindlela eyayivela ifanele iyenze ekuvikeleni abantu bezaphu ukuthi bengaqhubeki belokhu bebulawa aluba kakwenzanga lokhu unkomo ukuba abantu bemandebeleni labanye ababengaphansi kwezaphu ukuba baphele mhlawumbe futhi wena izaphu lethe ithatha ilizwe lelo ngoba iyethatha ilizwe wawungakazalwa awuyazi into oyikhulumayo izaphu yiphathi eyiyona yona okumele ukuthi manje abantu bebambane bebuyele kuzaphu kuvote imandate yezaphu ngeke izifane nemandate yezana ngoba izaphu kuba yiyeyabusayo lapha kuleli lizwe kuba leli lizwe alikhoswa lokho kwenzakalayo kwenziwa izano ya kwenziwa izano iyona eyaphiwa ilizwe iBritain izaphu yathatha ilizwe lelo through iGandhi ya yalithatha amabhunu aguqa asarenda ngenxa yezaphu amazipra forces esilwa wena ungakhuluma into ongayaziyo ngaleyi nje uzifake entweni ongayazi ndoda ma ungowezano hambe ohlala kuzano uhlukane lezaphu
ake sibingelele sibingelele kini nonke abestudio 7 nakubo bonke abantu abathanda indaba njengami nami ngithanda indaba kumnandi ukuhlala usizwa ukuthi i-current affairs ithini ngoba abanye abantu umuntu uyahlala engayazi i-current affairs ukuthi ithini umuze sesiyakhipha indaba ezingayikho right ngibuye futhi ngithi mina ebantwini bonke abalimalelwe yihlobo eGwanda Eastern Mall balahlekelwa ngabantu hayi sizwa ubuhlungu kodwa into yonke siyinika ngaphezulu kuNkulunkulu sithi qangela ukuthi izano yenzani yikho abantu besiyafela endleleni bebulawa zimota behamba yebo ye njalo futhi ngibuye ngithi mina kulabo abantu abama-political parties bendingakhali ngokuthi ubani uyenza ukuthini ubani ucelebrata ukuthini ubususiyatshela abantu ukuthi abantu laba bayenza into erongo ngokuya empini ba-celebrate kuthathelwa kambe kumnandi ukuthathela into zakho then laba abantu ababotshelwa olokhu zeno ojob scala ma besiyacelebrata kumnandi yini ukuthi bebotshelwa abantu that is inkulumo engekho right emuntwini othi uyi-politician ma ukhuluma ngento ye-politics ungacriticize umuntu we-opposition criticize i-ruling party laba abantu abazicelebrate ayayo kumbe bacelebrate i-60 years yes you have to celebrate ukuba le-60 years kanti ma usuyayenza i-birthday yakho usule-60 years ungayenzanga lutho kungalamuzi kulicala yini izaphu ilungile ukuze ibonakale ukuthi hayi i-still existing bakhona bo-PAC labo bayacelebrate ama-birthday yakho kungalanto abayitholayo isfine izaphu yabuya nento eziningi yazala yona izanu yazala konke okungo-MDC bonke ama-parties laba ukuze beqale ukuthi bebe ngama-politician babone ngani ngezaphu umusa inkosi uhlale nabo ukuze baphakathi amen
silibone silibone Studio 7 silibone njalo noma singabonani sibonana ngemimoya sithintana sizwane hhayi anginayo iproblem yebo ye ngiyezwa abantu bayakhala abantu bayakhala inkulumo yezanu ithi izanu nge-Europa izanu ngegazi iyabulala banubanu izanu bayithi abantu izanu you have to understand those words and their song zanu ayichambo fika akabika zombo phansi izanu ayisoze yafayakela umbhobho phansi ngoba yasunungula iZimbabwe which is not true abantu abasunungula iZimbabwe izipra ngezaphu so into engiyitshoyo ukuthi i-intimidation day mali ngama-cowards you'll run away ligcine selisithi if we can't beat them join them mina ngayehlula ke bantu bakithi ke ngiloke ngiminjalo I'm a ZAP member kuthe mazi ukusiyangena iunity then ngahoxa ngaphuma azivele eceleni into engiyitshoyo ukuthi if you people you don't know iphatha ukuthiwa izanu then you have to understand izanu lizayi-understand that ibone ukuthi izanu yona okwayo ifuna ipower kuphela and by intimidating you ma ikuintimidata then uzahamba uhlaba umkhosi ukhale unkomo wahlaba umkhosi olokuze noJulius Nyerere bayala then unkomo wasuka lapha wabaleka waze wadlula e-South Africa wayengilandi ukuthi ekhuluma kibo abantu ababesicolonizile abantu labana bafika bamkhangela njengenyama ethileyo then unkomo wabona ukuthi hawu manje noma mbalekile abantu balokhu bebulawa kungcono ngenzeni yi-came back wabuya laphana wanika i-assurance ukuthi noma engafa akusela enye iplani so uthe efika laphana wabona baqala futhi bayamintimidata waqeda iminyaka wabona ukuthi akusebenzi then the best way to do kungcono sihlale phansi sivumelane but in this time lokho okwenziwa ukuthi abantu abantu labana bahamba behlabela izilogan. That is a slogan of intimidation. Into ngisho ukuthi bantu be CCC nathi thina ma opposition asikukhangeleni sikuboneni ukuthi kuya ngapi. Njalo lingahlaleli ku announce kakhulu emsakazweni ngoba seliku announce kuyazwakala but go to the people nibatshele ukuthi hayi bo lokuyikwethusela ngoba manje ayanga ebantwini kuzahlala ukuthi hayi lama bantu bakhuluma ngeradio. Go to the people and address them from the branches into Zaqonda. Thank you very much. Bye bye.
Ngiyabingelela ku Studio 7 kubasakazi ontungamini Nkomo o Chris Gande o Magumedela phayana kanye labalaleli phezulu kohambo olukhulu abantu abalithatha besiya kuma holiday bevakasha njengoba kuyikhisimusi. Ngiyabingelela laphana kuwonke umuntu. Bese ngivele ngigijima ngihlala endabeni ngale ngithi mina hawu yebo ngoba namhlanje sekukhulume abebandla lezanuphefu bathi uChamisa kabulawa kodwa kuyacaca ukuthi akula any action kumbe ngithi akuna mzamo othathwayo ngamapolisa ukuthi laba bantu bazithole bevalelwa labo njengalokho esikubona kwabanye ababandla. Hey lize laseZimbabwe hayi futhi ibandla lezanuphefu laze lazenzela uyabona ke lokho ikuthiwa umathanda ilize laze lazenzela intando phezu kwezizalwana zaseZimbabwe. Hawu ukhona omunye owakhulumayo futhi ngamuva ngokuthi uChamisa kumele avulawe kodwa mase kuqondana ngokuthi abantu laba baphuma uhlangothi luphi hayi amapolisa aseZimbabwe akungeni kakusebenzi lokho hawu futhi kodwa kwaze kwahela kwaze kwazwisa ubuhlungu okwaleli lizwe hayi asaziye. Bese ngibuya ngithi mina hawu ubaba umthulu uNcube uyakhuluma mpela umuntu omdala akafaki ngitsho lesandla phezu komlomo ukuthi makungaphumi kuzwakale akwenze sakushaya indiva akwenze nje sengathi uyanyeya ekhuluma straight ithi government ithi ayila mali engayenzela ibudget yalonyaka kodwa igovernment ikwazile ukukhipha imali ezingama 500 emuntwini munye ngamunye 500,000 which is enye imali phela le enzima kakhulu ukuthi imali okufanele ukuthi ngayasiza awu kodwa government yaseZimbabwe awu ZANU-PF awaze wasebenza ZANU-PF ngenye indlela emangalisayo le bantu bakithi kodwa cela ukuthi umutsha umncane umdala ntombi jaha baba mkhulu gogo mama kodwa lingabe liyakuzwa yini lokho okukhulunywa yiZANU-PF okwenziwa yiZANU-PF ingakho ke limukani kuyavota ngomnyakozayo phumani kuZANU-PF liphele lithi du ngoba ilamsebenze wenza iZANU-PF kuyahlutheka iphinde icizele lilitshela kodwa kukhona abaqina lokho bethi iZANU-PF phambili hayi kubuhlungu lokho kakhulu ma
balawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lanxa umongameli Emerson Mnangagwa elobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uyaziqhenya ngomsebenzi owenziwe ngohulumende wakhe lonyaka, inhlanganiso emela izisebenzi eZCTU ithi umnyaka ka-2022 ubumnyama okubi kakhulu kuzisebenzi. Isiphathamandla seZCTU umnumzana Ambrose Sibindi utshele untungamile Nkomo weStudio 7 ukuthi izisebenzi eziningi ziza kuba lekhisimusi embi kakhulu lonyaka.
Kuzisebenzi zeZimbabwe ikhefu elihla liphuma ngesizathu sokuthi izisebenzi zeZimbabwe zibasa nzima. Iholo ezilihola kade silingaphansi e-poverty timeline and i-poverty timeline sikhanti kade sibe $560 or equivalent kodwa balithwana vele bona abaholo bodla $150 kusitsho ukuthi ikhisimusi yebo eyokuthi siyabonga ukuthi likhefu elikhona kodwa ukuthi abantu baphathisele bona sikwazi ukuthi ngikhile ukuthi bebathengathengela imboni lokhu lalokhu bathole ukuza okuhle abantwana bathole izigqoko ezinhle okhosazi bathenga lokhu lalokhani akusoze kwenzakala ezimbabwe kathesi ngoba izisebenzi zidonsanzisithi ngokunjalo-ke kuzula usizi khonokho kuyatshengisa ukuthi le bhonasi nale kuthi iyanikwa ezindawo inikwa kwezindawo belinikwa i-RTS ingasiyo US yibo sithi thina uhulumende ngawo yafaka umthetho wokuthi izisebenzi zikhona kungenzulu kwenzela ukuthi abantu kungebe nalezi ukuthi baphile lezo zindawo kanti ulashi lokho abaphakathi kwakwalesi sikhathi.
Umongameli Emerson Mnangagwa eloba enkundleni yeTwitter uthi uyaziqhenya kakhulu ngokwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukuthuthukisa impilo kaZulu. likubonile yini lani njengezisebenzi kanti njalo ungathi umnyaka ka 2022 ubunjani kusebenzi nxa ungawuchaza?
Well, eqinisweni singananzela esesijana amaqiniso ukuthi phela izisebenzi impilo yazo iyame kwezinye izinto. Ungangena esibhedlela kathesi wananzela ukuthi ezibhedlela esiqhima ngazo akulabantu abagula abayizisebenzi abanye abalala phansi. Kulabantu abagula abayizisebenzi abanye abangatholi imithi yokuthi bayinakhe ngenxa yokuthi abanamali. So-ke eqinisweni ukuthi siyeza uhulumende sithi yena kumbe umongani nangezi abantu bayathokoza. Aluba uyabuya kangene sibilelana emalokishini abone okwenzakalayo aphile nabantu amahola nje elilodwa abone abantu baphila nzima njani lekezo leyosebenzasozasifaki ngoba abantu bayadubeka abantu abaphatheka khawakuhle abantu abalamali abantwana sikhuluma kanje bakhona abantwana bezisebenzi abangafundiyo ngenxa yokuthi imali ayikhoaxosha ezikolo abantu baxosha ezindlini ngenxa yokuthi ezindlini lapha sokubhadaliswa manje ezidollars $60 per room ekhona uthola ubaba esehlala ngalo abantwana behlala ngalo umama ehlala ngalo ezihlotsheni sport ngathi khonapho kulokuhle singathi thina uhulumene kawunanzele mina awunanzele ukuthi leba sebe-training abantu baphila nzima ezibhabho kathesi.
Umnyaka ka-2023 kuyini elikukhangeleleyo kuye?
Umnyaka ka-2023 sinoku sihamba ngengoma efana nayo bengisebenzi ukuthi okungaceda ezimbabho yikuthi amazi izisebenza zihole i-US dollar zonke kwenzela ukuthi baphathiseke and kube le benchmark ngoba sekathesi i-poverty attainment iku-$520 yiyo imali ebethi ikhangelele ukuthi kufanele iholwe izisebenzi ngo-2023 kusuya phambili. Leso zincediswa futhi ngokuthi baphiwe i-housing banikwe izindlu uhulumente aphume ne-scheme sokuthi abantu bathole izindlu babe nezindlu zabo into esizikhangelelo zenezo.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi wenhlanganiso emela izisebenzi e-ZCTU. Kwezemelika asebehlala emazweni bathi lanxa indingeko zokuthakazelela ilanga lekhisimusi ezifana lokudla lempahla entsha kutholakala lula, ilanga lekhisimusi emazweni liduma. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-New York, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umehluko ukhona kakhulu babagande, ikakhulu singathi siyakhangelisisa indlela ikhisimusi yayiyo sisakhula sasengabafana. Kwakusiba lilanga lokuselebreta lizavuka letsha i-breakfast elamabhanzi lento yonke enhle lihambe echurchi liphenduke litshaye ibrantch libhode imizi lemizi yezihlobo lizikholise lanje kuzabuya ilantshi then after lunch kutshaye zemgido lani kube lilanga nje elihle elibusisekilekileyo kakhulu. Kodwa lapha emelika ilanga lelekhisi most liba to commercialize lilanga lokuthi abantu bafuna ukuthenga izinto ezithize, abantu batshona belayinile ezitolo befuna ukuthenga izinto akufanani lalokhenye sasikwenza ekhaya. Kodwa ngiyananzelela njalo ukuthi lakho ekhaya khathesi ikhisimusi ayisafani lakudala, abantu sabathatha imikhuba yakwamanye amazwe kodwa hayi ayifanani ngitsho namhlanje. Ikhisimusi yekhaya ilokukhodisa okukhona. Lapha emelika nje okuqathekileyo ukuthi livuke litshitshane ama-gifts then lisuke lapha liyekudla idina ilunch kumbe idina. Abanye siyahlangana singabangani kodwa abanye liyasenzela nje lalodwa ikakhulu isikhathi sekhona. So hayi ngaphe emazweni ikhisimusi ingani i-commercialized kakhulu ayifanani nokwekhaya.
Lapha eMelika baningi kakhulu yini abalinanzayo kumbe balutshwana?
No, abantu baningi abaselebrate ikhisimusi kodwa beyiselebrate for ama-different reasons. Bakhona amakristu aselebrethayo bekwazi ukuthi ilanga lokuzalwa kukaJesu, then kube khona abasebenzayo nje ukuthi hayi iholiday njalo bebekhona njalo abanye abezezinye izinkolo bakuthatha labo ngendlela. Kodwa iKhisimusi lapha eyacelebrethwa siyawazi vele umuntu wonke uyamelela lokho kuthiwa yi-White Christmas, kulo Santa Claus omelelwayo okuthiwa uvela khonale enopho ezokupha abantu ama-gift through irozenini. Ichini lapho okomlilo khona. So iyacelebrethwa lapha ngobuningi babo. Kodwa njengoba ngitshilo phambilini ukuthi i-commercialized into yakhona, uSanta kumele alethe izipho okutshoyo ukuthi kumele abantu begijime bethenga ezitolo, kufihlwe izimpahla, zivulelwe abantwana ekuseni ngayofake ngaphansi kwe-Christmas tree. So ngapha iKhisimusi yakhona kube lokuthengelana izinto kakhulu ngesikhathi seKhisimusi.
Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Libe leKhisimusi enhle. Igama nguChris Gande.